igqwetha likaChabang uMnumzane Ngqobani Sithole utshele intatheli izindaba yemthethwandaba we-High Court namhlanje ukuba bafuna ukuvimba amalunga lawa ngoba asebenzisa ibizo le-CCC okungekho emthethweni ngemva kokuxotshwa kubandla nguChabangu.
Nabanabantu ababexotshwe yiyo i-CCC bengaphasethiphethi kubayolating be-CCC. Kaningi abantu abaxotshwa kuparlament, kusenate nakulocal local authority.
Kodwa iziphathamandla ze-CCC ezisola uChabangu zisithi usetshenziswa libandla le-ZANU-PF zikutshaye indiva lokhu zathi zizaqhubeka ngamalungiselelo okhetho. Nansi isiphathamandla saleli bandla esibona ngenhlelo zokhetho unkosikazi Ellen Shiriedenga.
Into ezondisa abantu yinto eyenza ukuthi hayi thina bazasixotshela abantu bethu kodwa sizababisela njalo ukhetho luza. So yinto esikhuthaza ngayo abantu and futhi okumqoka ukuthi abantu sebedubeke kakhulu. I-economy yeZimbabwe ayimanga ukuthi abantu abalamsebenzi abantwana baxotshwa mihlanganiso yezikoleni. So ngezinye izinto ezondisa abantu ezifuna ukuthi besukume bevote.
Incitshiko zombusazwe esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI uMnumzana Bekezela Gumbo utshele iStudio 7 ukuthi iCCC kuzamele ithathe amanyathelo aqinileyo ukulungisisa udaba lukaChabangu.
Engikukhulumayo kuvela kupolitical theory endala kakhulu abantu abayazi ukuthi ukuze liphume kustate of nature lapho kungela mthetho khona kudingakala ukuthi lenze iconstitution evunyelwana ngamamembers wonke ama-structures wonke ilizwe lonke kubunjwe iconstitution i-acceptwe ibe yiyo enika upresident amandla uchamisa amandla ukuthi evimbele abantu abakhipha abantu amalunga ephalamenti akhethwe ngabantu. I-constitution le izavikela amamembers e-CCC ukuthi engaphokukhitshwa nje ekwanisa ukusebenza eli-focus engaphanjaniswa kube lokhu erikholo ngabantu abazifakayo.
Udaba lolu lungene e-High Court namuhla ngesikhathi amalungiselelo ama-by-elections esekusibanga saphezulu. Kusenjani olunye njalo udaba obelusemthethwandaba namhlanje lapho i-CCC ethi ifuna uChabangu evinjwe ukuqhubeka esebenzisa ibizo layo njalo esithi unginobhala jikelele waleli bandla ludluliselwe phambili ngumahluleli uJustice Tawanda Chitapi. UChitapi uthe ufuna isikhathi sokuba azwe lokho okuthiwo ngamagqwetha e-CCC nakaChabangu ukuze abe isinqumo sakhe kusasa. Igqwetha le-CCC uMnumzana Obey Shaba uchasise ngokwenzakale emthethwandaba namhlanje.
Chabangu ubeke amaphepha akhe ngolwesihlanu okwenze ukuba sibeke amaphepha ethu namhlanje. Umahluleli udinga isikhathi ukuba azwe ngodaba lolu. Sizaphenduka edale kusasa.
UChabangu uqale ukuxotshisa amalunga e-CCC kumadale womabili ePhalamende ele-National Assembly lele-Senate kanye lakumakhansili ngenyanga edluleyo. Okwamanje kulamalunga angamachumi amabili lambili 42 awePhalamende asexotshisiwe lamakhansila angamachumi phose ayisikhombisa 69 elizweni lonke. Umthethwandaba we-High Court wethule isinqumo sokumisa uChabangu ukuxotshisa amalunga e-CCC ngolwesibili olwedluleyo, kodwa ngosuku lunye usomlomo wePhalamende uMnumzana Jacob Mudenda uxotshe amanye njalo amalunga e-CCC ngemva kokwamukela incwadi kaChabangu kungelani lesinqumo somthethwandaba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.